Indikimba yendaba mayingabi sekuthini into yenziwe ngupresident iqondile kumbe kayiqondanga, ngoba nxa silandela iconstitution yeZimbabwe iqondile indlela kwenze ngayo. Kodwa ke iproblem esuke ibe khona isekuthini abantu abayibona abakhethiweyo kusobala ukuthi abantu balokukhonona, ikakhulu ngomnumzana uShaba, uFrederick Shaba. Ndiqinisa lokuthi abaningi liyamkhumbula uShaba ngesikhathi se-Willowville scandal. Abanye njalo into eza simkhumbule kakhulu uShaba yokuthi umdabuko wakhe, imvelaphi yakhe, ngumuntu esimbiza ngesikhiwa sithi igugu roundist. Ngomunye wabantu abayibona ababemqoka kwekukhuthazeni ukuthi isizwe samaNdebele kumele sitshabalale. Ngaleso sizathu ngiqinisa lokuthi baqondile abantu nxa kukhanya sengathi i-appointment kaFrederick Shaba kabayemukeli. And ngaphezu kwakho konke, isikhundla akade sikuthiwa ngumuntu phose esidentifya laye njengomuntu wakithi, kodwa ke sesisiyaphiwa uFrederick Shaba. Sokuthi ngakuthiwa lapho kuphume khona uSibusiso bambe badinga uThemba obakhambe badinga uChizanani ukwenzela ukuthi abantu bezizwe ukuthi hayi uphumile undoda wakithi utshonile, kodwa hayi ukhona omunye wakithi omregressileyo. Yikho lapho embona kule problem khona. Kodwa kokunye nxa sisikhangela ukuthi kambe uFrederick Shaba isikhundla sonesi usilungele yini, engingakutsho ngamafitshane ukuthi hayi isikhundla usilungele uFrederick Shaba, sesikhangela nge-experience yakhe.
Nxa sikhangele kusikhundla sikamsekeli kamphathintambo wezembiko, siyabona ukubana kufakwe umnumzana Kindness Baradza wayintatheli izindaba. Ubona ungani yena ungcono na ukukhethwa kwakhe nxa ukhangela abanye abakhethiwe?
Iqinisa kande yokuthi impendulo kangilayo njengoba nje lawe ungeke wabalayo. Okwazakalayo yokuthi yena uKindness Baradza siyazi ukuthi beyintatheli, kodwa siyakwazi mgceke ukuthi ngabantu bezano. Ngakho ke ngalelo ulelungelo lokuthi umnangagwa angamkhetha amfake kuhulumende wakhe wezano. Okwesibili, uKindness Baradza ngumuntu ovele ongumember of parliament. Nxa eyimember of parliament kungakhathalekile ukuthi ungene njani eParliament, upresident ulelungelo lokuthi angamkhetha ukuthi amenze uminista. Ekuthini ngumuntu kambe osilungeleyo na leso sikhundla, okusalayo ukuthi khona okumqoka ngaleso sikhundla uza kwenelisa na uKindness Baradza? Yikho kumele sizibuze khona.